kube yisimanga ngoba lokho esazi izano okwama akwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakasha kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi beramise ema-airport kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uthiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokheli ze-China. So ukuthi didile ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokheli zezano ziyakwamukela umongameli u-vice president wabo yena uthiwenga lo kodwa kabafikanga. Sithe sithi izukuzuku sabona sokuphuma amapikitsha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bathe sebefike e-airport bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu be-China. So kutho ukuthi emzini wezanu kukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu ngoba Gibson kufana nokuthi mina ngingumkakho sengiqede inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelishe wehluleka ukuzongamukela e-airport. Kuyizo siyalwa phe kuyaliwa sibili omunye ubhephumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga ukhona ubhephumula ngenxeba.
Pho kuzahamba njani ke lapha Makhumalo?
Hayi njengabantu bangikhona bavele bona bafanana lomthakathi awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uzokumele sithi kwenzeke ukuthi zivula amehlo asifake amanye esiphundu ngoba kutho ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebegangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingo yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni uMnangagwa wancediswa ngamasosha incediswa nguChiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelwano ukuthi angancediswa uzanikani uChiwenga. Sizwa amahungahunga esithi wona uChiwenga laye ufuna ukuba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqaphele-ke kathesi sibone ukuthi bazakhiphana njani.